Hola mngela emweni ngenjabulo ngontu ngameli inkomo.
Lo sithandekile mhla.
Endabeni zethu lamhlanje
ukuxothwa kukababa uMakuma kumbuka ephathini bekungekho emthethweni awuhambanga kuhle. Bekufuze ukuthi abantu abaku-National Council bavote kuphume itsheka eliyi-2/3 lesithi uMangoma kasuspendi abe sesuspendwa kuphathi.
Ukufuthelana lokujikelana aqatha kubandla le-MDCT kuqhubekele phambili lamuhla umabhalane ogatsha lwabatsha kuleli bandla uPromise Mkhwananzi esola ukuxotshwa kukamnumzana Elton Mangoma.
Sephesa icala lokuthi nje bayephule umthetho wephosa ngokuhamba bethwele amakhadi ayebhale ukuthi job trafficking ngoba kwakuthathe abantu abangu-520 bethaga izesa emathekelelendi kodwa abantu bangikhona bephuma emashonalini.
Abatsha benhlanganiso yemthwakazi Joint Resolution Command batholakala belecala lokutshengisela besola indlela inkampani yezesa eqatsha ngayo izisebenzi.
Lanxa ilizwe lilezimiso ezijonge ukuqeda ukumemetheka kwegcikwane lengculaza ukuqonga kwemikhuhlane emacansini kubikwa lokhe ukukhathaza.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukufuthelana lokujikelana amazwi aqatha kubandla le-MDCT kuqhubekele phambili namuhla umabhalane ogatsha lwabatsha kuleli bandla umnumzana Promise Mkhwananzi esola ukuxotshwa kukamnumzana Elton Mangoma esithi kuveza sobala ukuthi umnumzana Morgan Tsvangirai nguntando kayiphikiswa. Umnumzana Mkhwananzi yisiphathamandla saleli bandla esesibili esesiphumele egcekeni sisola ukuxotshwa kukamangoma. Wakuqala kube ngunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Tendai Biti. Egwalweni alulobileyo uMkhwananzi uthe kuyadanisa ukuthi bandla kalisalandeli umthetho sisekelo waso njalo kalisahloniphi imbono yabanye abantu abaphikisana lembono yobukhokheli balo. Usole njalo umnumzana Nelson Chamisa esithi ngomunye wabantu ababangela ukungezwani kuleli bandla ngokudinga ukuthabisa uTsvangirai emtshela amanga. Sixhume umnumzana Mkhwananzi wachasisa okunengi.
Ukuxothwa kukababa uMakuma kumbuka ephathini bekungekho emthethweni awuhambanga kuhle. Bekufuze ukuthi abantu abaku-National Council bavote kuphume itsheka eliyi-2/3 lesithi uMangoma kasuspendi abe sesuspendwa kuphathi.
Usola kakhulu ubaba uTsvangirai uthi kalandeli isisekelo sombuso kanti lo Chamisa laye uthi uphambanisa into eziningi ebandleni. Kuyini ofuna kwenziwe kwababili labo?
Angizange ngisole ubaba uTsvangirai, ngisole indlela umhlangano oyenziwa ngayo. Embona mina ukubona kwami lokubona kwabaningi abathiyeneyo ukuthi umhlangano wazange uhambe ngendlela ofuze uhambe ngawo. Nxa sikhangela isisekelo sombuso webandla le-MDC esingathi ngesilungu yi-constitution, sikhangele zona izinto ukuthi umthetho we-MDC i-constitution ithini xa umuntu emele asuspendwe emhlanganweni. And thina sithi khonokho okhulunywa yi-constitution yikho kanye labo nyawo zethu bemele sinyathele silandela ababatha e-constitution size siqede i-suspension kamaMangoma sisemthethweni wemhlangano we-MDC.
Esikubonayo lapha Mkhwananzi yikudilika kumbe ukudabuka phakathi kwebandla yini esikubone ngo-2005?
Hayi, shiso isilungiso sethu leso sokuthi ibandla lihlephuke phakathi. Thina sikhangele ukuthi inqumo sethu se-constitution sifuze sisincedise ukuthi senze izinto ngendlela. I-constitution yabhalelwa ukuthi ihlanganise eziningi nengeke zihlangene ukuthi zibumbe ibandla le-MDC eziguqela abafundi, abasebenzi, omama, ama-students and so on, bakwanise ukusebenza within the framework of that constitution. And then ngiyelethemba lokuthi singalandela khonokho okubhalwe esinqumeni somthetho se-constitution umhlangano sozohlephuke phakathi.
Isikhulumeli sebandla umnumzana Douglas Monzora uthi wena awuqedanga izifundo zomthetho zokuba ligqweda, kungakho kukhanya kukuhlupha ukuzwisisa umthetho ikakhulu wesisekelo sebandla. Uthini ngalokho?
Lokho akulamsebenzi umsebenzi ungaqedi kwami ngaxoxwa ngimela abafundi e-University of Zimbabwe ngiyaziqhenya ngakho kodwa okuqakathekileyo ukuthi ngumuntu owafundayo wafunda sibe ngaya phambili ngesikolo ngemva kokuba sengiqothiwe ngafunda ngaze ngagada le ndiza ngisiyafunda so lokho angilani lakho ayisike sikhuluma ngakho lapha lapha sikhuluma ngokuthi thina umhlangano wethu awulandele imithetho wayo imithetho yethu esazenzela yona thina kusuze siyilandele yikho kuzasehlukanisa nezanu p f akonto sikhanyisa senjengezanu p f ukuthi iyafaka imithetho elizweni ingawulandeli imithetho
Umnumzana Promise Mkhonazi ngumabhalane ogatsha lwabatsha kubandla le-MDCT. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ocubungula izombusazwe njalo elwela ilungelo loluntu umnumzana Zenzele Ndebele.
Abakwaziyo bazavele bethi ukuthi kwena kudala kakhulume ukuthi umodern sangerayi asuye loo muntu abamcabangele ukuthi uwewe indoda engevele yona engafuni ukuphikisa kathi umuntu angentando kayiphikiswa niyakayela vele into ye-MDC yayiqalanga namuhla kale muva ngo-2002 lapho kwaba ne-violence kwe-MDC wathaywa nakhona ngo-2005 kwaba ne-violence kwe-MDC futhi abantu bathaywa yiko kubalelwa khona okwakugcina sekufika nesiplit kwe-MDC kuphuma uwelshland uwelshland aphuma u-MDC ngendaba ye violence ofizi zenkidi bathaya bonke bona labona abantwini kela lo abantu babekubona lokho-ke but bengafuni ukuthi ngikhulunywe ngoba ngesikhathi lesi no sengashola umodeli izame iyathola i-opportunity but I think kola lo ngabantu babevele bekwakhe imodeli yindoda evele nje engaphikiswayo njalo ethanda ukusebenzisa udlakela ngenxa yokwento angampikisi so okwenzakalayo kwabanye abantu babathi bona leyo yinto esalitshelayo nakudala vele umodeli njalo
Unobhala jikelele webandla uBiti ophume ngolesihlanu esithi ukuxotshwa kukamankoma akukho emthethweni namuhla umabhalane ogatsha lwabatsha uMkhwananzi laye uphume esola kakhulu ukuxotshwa kukamankoma kanye lezinqumo nje ezenziwayo kubandla kambe sokuyikuhlephuka kwalo yini sokuyikuphuma kwabo uBiti labo uMkhwananzi ebandleni lokho
kuzokuzokuthi kule problem ebandeleke ngoba usecretary general esikhathi esiningi nguye omele bekudila lezinto ze-administration yeparty nguye omele eqotha abantu so akula muntu ongaqotha epartini usecretary general engakwazi but into lesininanzelele lapha yikuthi khona abiti noma ngaze bekhulume njani abasoze bephume kwe-m d c ngesikhathi lesi beyefoma elinye ibandla ngoba ukuphuma kwabiti kwe-m d c esiyafoma elinye ibandla kutho ukuthi sembize isithi eparliament ayidingayo benza abantu bona la abasebelisisi abaningi bakhona ngama-MPZRR and abafuna ukusuka kwe-MDC befomelinye ibandla ngoba sekushutho ukuthi bayasala bengenazikhundla so ngokubona kwami mbonani bazawukwazi umsindo wephakathi kwe-MDC bemelele o-2016, 2017, 2018 ukwenze ukuthi befomelinye ibandla ngoba bafuna ukugcina izikhundla lezi abalazo
umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula izombusazwe njalo ulwela ilungelo loluntu